Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhla ka 20 kuHlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi omkhokheli webandla le MDC umnomzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladeni kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asemukelwe ngendlela ezehlukeneyo, kambe uphathisa uzulu lokho.
Ngaye kwenzathe mela kwenze nje evukele kwenze ukhala ana ngisuka na ukuthi laba abana onsela bamthethela mathuba yini bamfakela imigoqo asekwenze ukuthi seyinike laba abatshela iammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungise balungiselele ande kangithembe ukuthi uzawa khona kathesi kuyazokuthi intsheni.
Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane lecoronavirus utholakale engelalo.
Ngiyindlela engaba ingazathi zakulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokungenisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kuye lezihlobo zakhe akukabi into engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemsemi lenhliziyo yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amazwi omkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladini kutshengiselwa phezu kokonakala komnotho welizwe aseyemukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Chamisa izolo wazise ukuthi ngemva kokwethekelela izigaba zonke zelizwe elalela izikhalazo zikaZulu uthole ukuthi abantu abaningi bathi sokumele kungenwe ezidaladini kutshengiselwe. Ukungakedluli amahola athile ekhuluma amazwi la, intsha yebandla le-MDC ingene ezitaladeni zeHarare yaxhaswa nguZulu Makhaza kwaba luthuli. Kodwa amapholisa njengenhlala yenza achithe ukutshengisela lokhu ngokuphosa intuthu ehitshayo e-tear gas. Kodwa abanye bathi ukutshengisela kumele kuqhamuke mahlayana kufuqwa izikhalazo njengalokhu okuya kwenzakale kwamanye amazwe kuze kulethe inguquko. UChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngithi kangikholwa ukuthi umuntu nxa ezenze nje aqala announce noma ukuthi nxa kwenzathe mela kwenze nje evukese kwenze uqala announce announce ukuthi laba abanounce la bamthethela mathuba yini bamfakela imigoqo asekwenze ukuthi seyinike laba abatshela iammunition phela kumbe izikhali zokuthi balungise balungiselele ande kangithembe ukuthi uzawa khona kathesi kuyazokuthi intsheni ngibone kusenzakala but kangikholwa ukuthi uzabe khona iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutule ezitaladeni nazange abonakali. So kathesi-ke angazi ukuthi intsheni yikho ngifuna ukubona umuntu hami ke angikhombisa wanitshengise ukuthi hhayi uqinisile into enenza ngizabona ubut kangikholela ukuthi uzayenzakala lokhu.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Mangikhanyele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina khumbula umzekelo sokwenza oyikla okuthi inkukhu iyayicunta insiba uyithwale ilambe ithi lambile uyijikele phansi uyihoyele umuntu isukulandela. Yikho engicabanga ukuthi kufike ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo. Njalo futhi ngiyatsho ukuthi mina kangikholwa ukuthi kuzayenzakala lokho. Angikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo kwenzakala elizweni. Abantu bephana le nkukhu ezivolela umumbu zicunta insiba. Kungathi le hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala umahluko. Nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration. Ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi. Akuze kwaplanwa, futhi kwahlelwa wakhayela into eyenzakala kubo 14 January ngo-2019 azange ngenze ama-press conference ku-announce izinto ezinye ngomntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokhu kodwa lokhu mina mbona ngani ha ngizakhola sokwenzakile
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelele abantu bagcwale ezitaladeni kungaba lo mehluko na
ye ukutshengisela kuyaletha umahluko andithike sakubona kamazwi amaningi kenzakala uhulumende yagcine sele ama-tools phansi sithi hayi abantu sebekhulumile selandela okufunwa ngabantu khona kuyenzakala kuya ngokuthi abantu babaphendule njani nxa kuthiwe kutshengisela kodwa-ke kutshengisela akusocala anithi kuyavunyela kusekelo sobuntu seZimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengakwenza lokho abantu-ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile njengasithi ukuthi ngizabona kusenzakala then-ke hhayi-ke sesingakhuluma sithi hhayi kuyasebenza kodwa bathesi mbonani nje kusayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo
Lo Michael Mhlahlanti weni ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma le Studio 7 ecingweni yokobulawayo. Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Uhanjiswe eWilkins Hospital ngolwesibili esanda ukufika elizweni evela eChina lapho asebenza khona. Ubikwa eke wethekela isigaba seWuhan eChina lapho kuqhamuke khona leli gcikwane. Umqondisi wobona ngenhlelo zempilakahle kuCouncil yeHarare, uDr. Prosper Chonsi, ufakazele iStudio 7 ngolwesithathu ntambama ukuthi umuntu lo uzakhululwa ngolwesine. Kodwa awuthe bazaqhubeka bemqaphile okwamalanga alandelayo esendlini yakhe. Ukuyahlolwa kwakhe kulethele iningi eHarare okwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe leli gciwane lingamemetheka. Ukhansela waleli dolobho umnumzana Thamsanqa Mahadebe utshele umuntu ongamela inkomo weStudio 7 ukuthi bathokoza ngokutholakala komuntu lo engelalo lelo gciwane.
Kungaba into neyindlela engaba ingazathi zakhulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kodwa lakho futhi kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basenhliziyo yokwesaba futhi otherwise kungaphuma kuthiwa yiyo futhi
khona yinto enhle yini elungileyo ukuthi abantu abangenayo elizweni abake baba semazweni alomkhuhlane lo bekelwe baye ngakwabo kungani bengagcinwa endaweni ezingafinyelelwa ngabanye abantu abangelawo lomkhuhlane njalo abanganakanelwayo ukuthi balawo
yebo ngingathi mina ngendlela kukhanya kungalunganga ukuthi aye ezindlini zabo but thina ngendlela yokuthi sizame ukuthi abezihlobo zabo ngokuhlalisika kwethu eZimbabwe nomkhuba wethu umuntu vele esejayele ukuthi uma ngigula kungcono ngibe eduzane labangakini ukwenzela ukuthi bangibone noma ngizaswelakala noma ukuthi ngiza kuphuma ngenye indlela ngitholekale kube ngophilayo phakathi kwabanye ngulowo indlela yokuthi kusesijayele ukuthi yinhlalo yethu nguye umkhuba wethu
Kodwa ayisikho kufaka amanye amalunga omdeni engozini yini lokuhadebe nxa umuntu ethe wavunyelwa ukuya ngekhaya kwazovela mhlawumbe ngemva kweviki kumbe amaviki amabili ukubana ulawo lomkhuhlane
ngaba liqinisa ukuthi abesengithelela abanye kodwa hathi lapha nami njengomuntu osebenza kukhansili ngisebenza labo odr Jones lamanye amadokotela esinawo kusithi kanso laba batrusteke kakhulu ukuthi lokhu abakwenzayo bayakuzwisisa kakhulu eplazi abasoze bakuthiye usiya ezisotsheni zakho noma ukuthi kwelakini ekhaya bengela muntu ozabe ekhangela naye ukuthi abone ukuthi uzibamba njani kwaphakathi kwabanye bezihlobo zakho ungagcina lawe yini ubathelela lowo mkhuhlane noma ukuthi akula isiko ukuthi baphonge umyeke ahambe ngakwabo bengamkhangeli ukuthi uhlala njani uphila njani lapho
lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansila weHarare wexoxa ecingweni Lontunga mili nkomo Studio 7 ekonale eHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho abedolobheni lakobulawayo bathi ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe ngendlela engacacanga elizweni kubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezamabhizimusi njalo imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo. Lanxa uhulumende wamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo, imali le ilokhu isetshenziswa ngokungekho emthethweni ikakhulu emkambo wonsitha okuyiwo okhokhela ukuthi isisindo sawo simi ngaphi ngelanga ngelanga. Lokhu kuvezwe ngosomabhizimusi emhlanganweni kobulawayo lapho abathe umthombo wemali le ngabathengisa amafutha ezimota wepetrol lezinye ingatsha zikahulumende ezivunyelwayo ukuyisebenzisa imali yamanye amazwe. Bacele uhulumende ukuthi abeke umthetho ocacileyo ukuthi imali le iyasetshenziswa kumbe hayi njalo kulandelwa ziphi iziqondiso. Iqembu lembube elendosakusa eleZimbabwe elilengoma yokukhumbula umufi uJoseph Chabalala wayekhokhela iqembu leBlack Mambazo lithi lithemba lizacula ingoma yalo elisanda ukuyicula ngelanga akhangelelwe ukufihlwa ngalo. Umkhokheli walelo qembu eleBlack Mambazo umkhokheli weqembu lendosakusa uOscar Siziba uthi basebenza ndawonye leqembu leBlack Mambazo njalo uthi uChabalala wayengumqeqeshi wendosakusa. Uthi lanxa bengatholanga ithuba lokuhlabelela kulomkhosi akusenani kodwa bazabe bekhona emngcwabeni. Umqondisi weBlack Mambazo uXolani Majozi ubikwa isithi umuyi uzangcwatshwa emathuneni eLady Smith ngomgqibelo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe ingxenye yomngcwabo lo izaphathiswa nguhulumente iSpecial Official Funeral Category 2 ngendlela yokumhlonipha umufi. Owayinkosikazi kamuyi uTawanda Maphexa Moyo obhubhe ngomnyaka odluleyo wayelilunga lesiyaya Arts Group lakobulawayo uphikisile ukuthi wayelomnumzana Orishias Moyo ngelanga owetheswa icala lokubulala uMaphexa ngalo njengalokho kwathiwa ngumuyi. Ngelanga aze amdubule esithi babezihlalele emoteni phambi komuzi wakhe njalo umoyo utholakale engelacala lokubulala. Umahluli womthethwandaba ophezulu weHigh Court uthi akulabufakazi obucacileyo obokuthi kwenzakalani kumuyi. Uthe umkamuyi unkosikazi Jacqueline Moyo nguye obengachasisa ukuthi kwenzakalani kodwa ukhethe ukungaphathisani lamapholisa okwenza kungaphikiseki okukhulunywa ngumoyo ngendlela yokuzivikela. UMaphexa wayesethesa umoyo umlando wokuthandana lomkakhe yena owayemsebenzela kubhizimusi yakhe yeFish and Chicken City kobulawayo. Umoyo ubikwa wabalanda behlezi emoteni phambi komzi wabo khe wabuza ngobudlelwano babo. Umoyo waseqalisa ukutshayela imota yakhe kodwa umoyo wayibambelela walenga kuyo ihamba wasekhupha umbhobho wamdubula watshonela esibhedlela. Umoyo uthi wamdubula ngoba wayezama ukumthathela imali elabangane bakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 njani? Nami okusenhlizweni yami kuloko kuyikhonoka ukuthi ngempela abantu nxa bedoyidoyela into abayifunayo eyikudla impilo amaphoyisa afika impela aphosele ama-tickets kumbe aphosele lezi zinto ezidakayo intuthu edakayo kubuhlungu lokho. Angazi ukuthi kulela ilizwe impela amaphoyisa azolunga kutheni nokuthi kungakhulunywa lobani ukuze kulunge. Bazimisela ukuthini kodwa ukuthi lizwe libe buhlungu kanje. Kodwa okunye engikuzwile kumnandi okufuna kwanjabulisa yilokho ukuthi school fees ugovernment asibisele ukuthi singaduli lapho simtshayela izandla.
Sanibonani bakwethu ekhaya, ngibingelele. Igama lami nguSibusiso Nsele uLinda. Sacela nami ukuphosela nje izwi. Kunento engibone kuma-social media abathi abakomambo bathi bafuna kufakwe ubukhosi babo ezitradeni ngoBulawayo. Okokuqala, uBulawayo uvuna umlando waMandebele akamzilikazi kamashobana nendodana yakhe uLobhengula. Amakhosi lawo zinkosi nezinduna zakhona. Ngabe nabo mhlawumbe abakamambo laba bayahamba mhlawumbe belwela ukuthi akube nemigwaqo yakibo mhlawumbe Plumtree, ngoba uma ngibuka umlando ngathi umambo wayekhuluma mhlawumbe isikhalanga ngamarozi ayekhuluma isikhalanga. So-ke nganti bona umlando kamambo walahleka, izinduna zikamambo kwakungobani? Mambo umuzi wakhe wawukuphi nakuphi? Mina ngabe nje kuya ngami nje, ngabe kususwa yonke into labo kungumbuya nehanda kuyiwele eHarare le, ngoba ngapha lidorobho lamahlabezulu. Ngiyabonga maqhawe.
Sanibona nibasakazi lani balaleli ngiwuchumecholocho. Hhayi, mina nisijwayezani bantu ukuthi konke ekukhulumayo kayiwenzi, iphathi yamanga kuphela. La bantu abaseleli abalandeli bona balokhu betshaya izandla, ungathiwa mzeligebheli mzeligebheli, ufule lapha tuzeleni batshaya izandla. I-40 years likambilula lokhu kukhulunywa amanga kuphela.
Kukhulunyiswa yile ndoda le eqeda kukhuluma manje ukuthi ye abasakazi be-Studio 7 basupport i-MDC. Even umntwana omncane ona-5 years angeke aze akhulume into enjengaleyo. Ukuthi kahle kahle yena akazazi ukuthi ufunane umthetho wakhe. Ningazihluphi kakhulu ngabo, ngaba ngabantu bakamnangagwa. I'm sure li-twin likagawule. Ngiyabonga.
Njengomfana wakondlovu kusaseyimi futhi uThembelile. Isifiso enginaso ukuthi ngenye imini nami ngithole ngixhunywe ku-Studio 7 ngikhulume nami okusenhliziyweni yami ngale lalizwe, ngoba ninje nginefamily lapho, nabazali, ingane ziya esikolweni, zigcine zingasakwazi ukuya esikolweni. Sonke nje sabaleka namathalente lawo esafunda lapho, sabuya nawo la eMzansi. Manje sisebenza eGoli, kuyithalente okumele siyisebenzise kwelethi lizwe. Ngicabanga ukuthi especially kulabo abasegoli, amadoda amaningi athinteka ngento eyenzeka kuleli lizwe leZimbabwe. Ngize ngajabula uma ngithola le number e-Studio 7 nami ukuthi ngikwazi ukuqeda nje e-time yami ngikhuluma ngaleli lizwe.
Njani kodwa thina siyaphila. Eyi, sibona udubo lwasekhaya lolo. Eyi, ene manje kungani uSibusiso Moyo bese bejabule kakhulu bezwa ngani bathi kuthiwa kona ama-sanctions akhishiwe. Ama-sanctions bazowakhipha mhla befunda ukuthi hayi amalungelo kaZulu ayahlonishwa. Ngisaphinda futhi ngikhulume ngale ndoda lena, le ndoda le ekhuluma ithi yona ye lana abasakazi bafaka abantu ababuya kothi inhlanzi, bafaka abantu ababuya enkomeni, abasakazi basupport i-MTC. Yini le ntungu? Lo muntu lona kahle kahle ukukhuluma kwakhe lokhu, hhayi, I'm sure wena ndoda ukhuluma kanje wonke umuntu uyakuzwa ukuthi hhayi. Ngiyabonga.
Siyabonga, salibonani basakazi, salibonani mthwakazi. Bakithi kuyadanisa ukukhuluma usuku lwe-21st movement kwabatsha. Singazi ukuthi sibili babikelwa kuthiwa lusuku lukaMgabe ukuthi wenzani. Likhefu nje elibe likuthi ngakuthiwa uMnangagwa liqinise ukuthi wakhipha uMgabe sona. Ngale sula lifana nje lifana lelikaRose, kwakule khefu likaRose kudala, Rose and Founders la. Lachitshwa likhumbuza isitha elisesaqhoba amaNdebele esebenza nayena lo ovumelana nosuku lolu ukuthi lufundiswe abantwana kungabe lusuku oluhle. Ngilusizi nxa ukuthi phakathi kwabantu bamaNdebeleni komthwakazi kusaselabantwana abaphethe umgabe ezandleni zabo njengeqhawe. Namhlanje bayahlupheka baphathanga lutho, bayabhoda emigwaqweni, bayahawula. Kukhulunywa bengilalele athi mhlawumbe kukhulunywa ukuthi bangena izidakamizwa, bangena lani lani lani, kuyikuhlupheka kwabo. Semazweni lapha emazweni abantwana abatsha kumbengithi abatsha abasebenzayo, xa usebenza emazweni kule mali yokuthiwa yitaxi, yonke into eyithengayo iyathatha itaxi. Abanye bayanatha utshwala bakholisa, kodwa kule mali yetaxi yotshwala ekhitshwa ilungiselela abantu abatsha bakhela izakhiwo, bayenzela into ezinhle ngemali yena leyo. Pho lelo thuba kwela kithi bazalithatha ngapo nje la mabhakane abhalwe Robert Mugabe lapha semgwaqweni, azwisa ubuhlungu nxa lokho sasekhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Asisasakazanga umbono omunye omne wethu wefilabhusi obesithumele wona nge-coronavirus, ngoba udaba lolu soluguqukile njengoba obecatshangelwa ukuthi ulayo utholakale emsulwa. Emini ke besikhulume ngokuthi ukhona wesifazane otholakale elegcikwane lele eHarare, kodwa silethulele-ke udaba oluthi utholakale engelalo, njalo namhlanje uyabuyela ngakibo. Ngakho-ke asifuni ukusabalalisa umbiko olokhu ukhuluma ngokuthi utholakale ecatshangelwa ukuthi ulalo. Yebo-ke kulabo-ke abandise ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ye, siya live streama kathesi, kodwa sikhona sisanda nje uku-live streama. Sisa-live streamanga ngesikhathi ngoba bekulokunye okukhathazayo emtshineni yethu. So lingasixhasa nje kathesi lisilandele, lizasithola sikhona-ke kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafisitshane, amasotsha eSomali alichumi lamalwecatsha alichumi lasithupha i-16 batshonile izolo iqembu le-Al-Shabab lize lihlasele inkamba zebutho ezimbili esigabeni se-Lower Shabelle kulelo lizwe. Kuhlaselwe idolobho le-Khoyoli kuqala kusetshenziswa amabhomba abesemoteni ebitshayelwa ngobe sezimisele ukufa i-suicide bomber obejonge ukubulala amabutho kahulumende. Uhulumende weSomali uthi injongo ibiyikudiliza amabholoho. I-Al-Shabab ephinde yahlasela e-Al-Salini ivumile umlando wokuthi yiyo ngempela ehlasele kulezi indawo zombili, isebenzisa umsakazo wayo we-radio Andalas. Umhlangano omkhulu o-European Union lamhla e-Brussels uza kuba ngokuqala kulandela uhlelo lwe-Brexit, njalo kuyabe kucutshungulwa udaba lwemali lokuthi kugcwalise njani isikhexa esamabhiliyoni amadola angamashumi ayisithupha lanhlanu, $65 billion, esadalwa ikusuka kweleBhilithane kumanyano we-EU. Sokusele amalunga e-European Union angamachumi amabili lasikhombisa i-27 kulumanyano, njalo awamazwe anothileyo ayakhonona ukuthi yiwo azathwala umthwalo onzima ukuthi abhadale imali eningi okwedlula amanye. Abalimi be-France okuyibo okusetshenziswa isivuno sabo esiningi bathi bakhathazekile ngokukhutshwa komthetho obukade ubasiza kulumanyano owe-Common Agricultural Policy. Namhlanje ke kwezenzakala kwelemelika, ibandla lama-Democrats beliphakathi kwengxoxompikiswano edolobheni le-Las Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ekupheleni kwawo nalo umnyanga. Umcimbi lo uphele kumizuzwana embalwa ngolwesithathu ebusuku eMelika kodwa ekuseni kweZimbabwe. Wayengusodolobho weNew York City umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire okubandla lamaDemocrats ubephumelele ukuphatheka okokuqala kulingxoxo-mpikiswano selokho umkhankaso lo wasungulwayo. Usebenzise imali yedlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe $400 million okubangele ukuthi abanye bakhe bekhonone ukuthi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. Abanye abaphatheke kulingxoxo-mpikiswana ngosenator Ben Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli, umnumzana Joe Biden, usenator Amy Klobuchar weMinnesota, usenator Elizabeth Warren weMassachusetts, lo wayengusodolobho weSouth Bend eIndiana, umnumzana Pete Buttigieg. Lokhu kwenzakala usenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa ngomnumzana Bloomberg loBiden. Sizalethulela ukuhlafunwe kulingxoxo-mpikiswano kunhlelo zethu ezilandelayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke okwamanje kuhlandla lethu lwemiculo lamhlanje ke sizwe umculo weqembu lendosa kusa. Leli phela liqembu lenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Amalunga ngokhutshwe ekhaya siziva phela uOscar, uThembelani Ndlovu, Innocent Sibanda, uMduduzi Moyo, okwanele Moyo, uNjabulo Moyo, uThiyambiwe Shoko, lo noma Sibanda.
Inkabe yami, inkabe yadonsa ngamsimba, yekakani iminyaka shumi nasikhombisa. Ai funanga nisholendibelishi yafa ngomlanjana bonke abantu mabayibheka bayibiza dubekile hluphekile khathazile wesiphila nzima yonke le minyaka bengiphila kuyo ngaphenduka inhlekisa
ngabe kwenze njani.
Lafana njano kamba esandleni sombumbi yaphume emfolweni kabya lachike sombo lase lachike langaki
avuge useni
avuge useni ngaphele sibhakabhake ngayibona lenkanye selomsila yempumalanga
indosausa
indosausa yaphumala zindaba simnandi kade wabamnyama kade wabamnyama kade wabamnyama kade
wabamnyama
ayike inzwisayo umculo wendosa kusa. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amazwi omkhokheli webandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izitaladini kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asayamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi zizaphathisa, abanye besithi akusoze kuphathise. Owesifazana owesizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.